Inkinga enkulu kakhulu sisilapha ngase South Africa ukuthi abantu bafa insuku zonke illegal mining kube sokuba khona abantu bafa ezingozini ezifana lokuthi abantu bayabulalana abantu batholakala befile kugcine kungasaziwa kuhle kahle laba bantu babuyi thina esikutshela abantu sinhlanganiso ukuthi uyazi kulusizi kakhulu ngoba izihlobo ziyobe zicabanga ukuthi umuntu usaphila eSouth Africa kanti umuntu sowafa wangcwatshwa kuthuna elingaziwa ngumuntu ngitsho nasezibhedlela uthole ukuthi umuntu uma engatshona bengakwazi ukuthi izihlobo zakhe zikuphi bamthatha bemngcwabe bemenze lokho okubizwa ukuthi purpose burial. So siyinhlanganiso sihlala sikhuthaza abantu ukuthi kubalulekile-ke ukuthi sibambane sisebenze ndawonye sazane sikhone njalo ukuthi ma kusenzeka ukuthi umuntu usuke watshona lapha engela zihlobo zakhe sibe nendlela zokuthi sazise izihlobo zakhe siphinde sihlanganise amakhanda nezandla sikhone ukuthi sithumele umzimba ekhaya ukwenzela ukuthi izihlobo zithole ukuthula.
Sesikhangela lezinye nje izisebenzi jikelele impilo isinjani ngoba sibona ukuthi incwadi lezo ezibanika imvume yokuthi basebenze ngokusemthethweni kwele South Africa ezama-permits sesiza kuma ukusebenza.
Indaba zamaphepha zibuhlungu kakhulu ngoba into enziwe yi-South Africa ukuthi yenza ukuthi abantu aba-legal nabantu aba-illegal bekhona ukuthi beqondise izinto zabo belungise bethole amaphepha. Manje seyiphinda ibisela abantu kulokho esikubiza sithi ukuba illegal okungabi semthethweni. Yinto nje nathi sizwisa ubuhlungu zizinhlanganiso ngoba sasikhona ngo-2009 ma kunegotiatelwa lama-permits ma eqala ngo-2010 sasikhona sincedisa abantu ukuthi bekhone ukuthi be-apply lelawo ma-permit nalapho erenewa ngo-2014 nango-2017 sikhona abantu ezasibancedisa abakhona ku-database yethu. Kodwa thina siyinhlanganiso ngomnyaka ophelileyo ngeyi-10 zikaNovemba sayenza i-conference lapho sasi-invite khona u-acting Deputy Director General we-Home Affairs or in charge of immigration national la eSouth Africa weza. Unfortunately akazange wasakhuluma ngoba wathi le ndaba ise-court. Kodwa into eyayisilethe kakhulu ukuthi sibazise ukuthi thina siya-understand ukuthi iSouth Africa seyifike ku-stage yokuthi ithi yona ayisoze iphinde i-renewal ama-permits. Ngakho besicela ukuthi besinikeze iphuba lokuthi siziqoqe senze lokho esikubiza voluntary repatriation lapho abantu abazikhethela khona ukuthi bona abafuna ukuthi bebotshwe lapha beyenze lokho okuthiwa i-deportation. Ngoba esikubonayo ukuthi amapholisa ayalungiselela siyabona bahamba ne-Home Affairs bahamba ne-traffic lawo esiwabiza thi ngama-metro bahamba i-SAPS bayabopha abantu noma nje kungakabi clear ukuthi mabe babopha babasa kuphi kodwa abantu bayabotshwa bayenza le ama-roadblock sakubizwa kuthiwe ukayimu lawo abantu abaningi bayaboshwa kakhulu lapho. So siyakhuthaza kakhulu ke ukuthi abantu bezame ukuthi sihlanganise amakhanda sibone ukuthi singenza kanjani ukuthi singagcini sesidiphothwa umuntu echiye iproperty yakhe echiye izihlobo zakhe echiye abantwana abanye bayaboshwa bengomama bechiye abantwana ezindlini. So it would be something that is not favorable for people ukuthi begcine sebeboshwa estradeni. Kufanele ukuthi abantu bethi bebe proactive bekhona ukuthi belungiselele before isikhathi leso sifika.